kuyethusa kakhulu okwenzakala koBulawayo fokankomo. Ama-cases lawa ayesabisa, kutshengisa ukuthi umkhuhlane lowo usuqanse kakhulu abantu abasebewubambile. Okulusiza ukuthi sokulabantu-ke abalawo khonapha ekhaya abathole lapha abangazi khona. Kuyazwisiseka nxa kungabantu abavela kwamanye amazwe anjengabo-South Africa avelisele naleliqansileyo lemikhuhlane. Into esabisayo kakhulu-ke imbangela kuyikuthi-ke okunye futhi okumqokayo ukuthi isikhathi somqando-ke bayatsho-ke abazingcwethu ukuthi umkhuhlane lo umemetheka kakhulu nxa kugodola. Siyazi-ke koBulawayo amalanga amabili amathathu ayedluleyo umkhathi ujikisile. Kuyagodola kakhulu, kutsho ukuthi-ke sikhangele ukuthi iviki xa siyaphela amaviki siyaphela la ambalwa lala asemqandweni kuzaba lobunzima kakhulu, kuzamemetheka umkhuhlane lo abantwana kwazaba lawo.
Ungathi abantu bayazilandela yini iziqondiso zokuzivikela kulo mkhuhlane?
Abantu bengansebelibala ukuthi umkhuhlane lo ukhona. Uyabona nje abantu bezihambela bengagqokanga izivala mlomo zinezi sithi ngama mask ngesikhiwa, umuntu uyidonsela emlonyeni emakhaleni nxa sethe wabona nxa kungathi kuthutsha imoto yabapholisa, kumbe nxa esethe wabona amapholisa ezihambela nje esitaladeni umsedonsa ke imask sevala. Even nxa besendaweni ezilabantu abaningi njengasezitolo lapha kufolelwa khona ukudla lonto ezithize, kumbe emafutheni abantu babezimele nje ubona sedonsa ke imask liyala nxa sethe wabona kumbe ipholisa lingani liyadlula khona lapho. Kutho ukuthi abantu bagqoke ama sikhila ukuthi bagqokele amapholisa, bagqokele ukuthi bavikele umkhuhlane lo. Abantu ngani sebelibala, ngani sebekhohliwe sibili, okuyingozi kakhulu-ke. Ngiyakhuthaza-ke mina uZulu ukuthi kalimuke, singangena ebunzimeni kakhulu kwinyanga zenezi ezimbalwa ezilandelayo ezaziwa ukuthi ziyaqanda koBulawayo, uJuni, uJulayi, maybe lo-August, kusiya ekuqaleni kwaSeptemba. Kuzoba lobunzima kakhulu nxa abantu sebelibele ukuthi lo mkhuhlane ulubhubhane emhlaba wonke jikelele, lathi ungas bhubhisa usiqede nxa singananzelelanga. Kuyadinga ukuthi sikhumbuzane ukuthi hhayi-ke asikaphephi. Besiphepha nje ngoba umumo ubengani kawuvumeli ukuthi umkhuhlane umemetheke kakhulu. Nxa sesingena esikhathini somqando kunje kungaba yingozi kakhulu kakhulukazi. Siyakhuthaza-ke abantu ukuthi kabalimuke, bazivikele.